okwenzakala izolo kuyadanisa kakhulu. Njenge-MDC siyakugcona, asivumelani lakho ukuthi abantu balwisane, sizohlala phansi sikhangele ukuthi kuyini okube imbangela yokuthi kwenzakale ngendlela okwenzakale ngayo. Ngizothatha leli thuba lokuthi ngixolise on behalf of iparty yethu ye-MDC kulabo abalimeleyo engozini engabe yenzakale izolo. Kodwa okusijabulisayo ukuthi namhlanje umumo subuyele kulokho esithemba ukuthi uhlale uyikhokhosa, ukuthi abantu babone solinye izinto zihambe ngendlela efaneleyo ngoba singabantwana bomuntu munye.
Selifikile lelo qola, njalo kuyini eselikuzuzile kuze kufike lesi sikhathi?
Belingakafiki, silimelele ukuthi lifike ukwenzela ukuthi senze uphenyo.
Kodwa kwakathesi kuyini eselikufumene? Ngoba nithemba ukuthi belingahlalanga phezu kwezandla.
Singahlalanga phezu kwezandla. Sizoba le press conference, sizoba le press conference ngolwesine sesitholile into esingayibikela abantu. Okwakhathesi saphela.
Lina beliwazi yini lo mhlangano?
Njengothalimana weprovinsi, umhlangano owenzakale izolo beningawazi mina ukuthi kulo mhlangano. Ngizwe sengitshelwa sengibikelwa ukuthi sokule sehlakalo esesisehlakala eprovinsi. Yikho ngisukume lami ngigijima ukuthi ngiyekhangela ukuthi kume kanjani.
Ikusasa-ke ebandlaleni lile themba lokuthi liza kudingisisa njalo liqede udlakela lolo solwande kuqhamuka phakathi kwamalunga yini?
Okuqakalekuthekileyo njengenkokheli yakoBulawayo, ngile themba lokuthi ama-leaders especially our standing committee ngabe ayahlalisana phansi balungise okungabe kungahambi kuhle ukwenzela ukuthi sidonse ndawonye kukhetho lolo esesebhekane lalo olwama-elections.
Liqiniso yini ukuthi ngabasekela uMnumzana Chamisa labasekela uNkosazana Thokozani Khuphi abalwayo?
Anti sisaphenya okwamanje, asingeke sikhulume ukuthi ngobani labo bani ababambakalayo ngalesi sikhathi singakaphenyi. Mase siqedile ukuphenya, yikho lapho esizokwazi khona ukuthi silinikeze impumela yokuphenya esiyabe sesinjani sesikwenzile.